sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Livuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 16 Nkwenkwezi 2022 Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula.
Imithetho le igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho.
Kumele ubambe indaba yokubana salungiswa njalo indaba yemali elizwe nehlupayo ukubana ke siphendukise US dollar ukubana ke siyisebenziseke.
Namhlanje silonda imbali yomhlabeleli wengoma zokholo uDebra Fraser wakwele South Africa obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni we Studio 7. Imali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi ngesikhathi uZulu ekhala ngemithetho yokuvuselela umnotho esimthwale senzima ngapha lentengo yokudla lempahla ezitolo isikhwela ngamandla. Eloba enkundleni yokuphumana eTwitter, uNcube uthe kuminyaka emihlanu elandelayo uhulumende ukhangelele ukusungula eminye njalo imisebenzi eminingi. Ngeviki edlule leyonqube ukhaphe umongameli Emerson Mnangagwa ebusuku besethula imithetho embalwa ebalisa ukumiswa kokweboleka abantu imali ngamabhanga. Kodwa abanye bayabuza ukuthi kanti vele bakhona ababolekwa imali ngamabhanga na. Izolo uNcube wethule umbiko othi uhulumende uzakwehlisa imbadalo yomthelo ukuthenga ukudla lempahla phandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Konke lokhu uhulumende akwenzayo imithetho ayitshayayo iveza kahle kamhlophe ukuthi selahlekelwe ngamacebo kube isiphangiphangi nje njalo kuzadiliza izinto okwedlula leze indlela ekade zingakhona. Kusiyaphela nje insuku lezi ezilandelayo idola leZimbabwe lizabe seliwe kakhulu kulalokho ekade likho khona. Ezomnotho zingasekho, izinto sezishota ezitolo kakhulu, nxa sezishota zidule kakhulu okwedlula lokho ekade vele zikho khona, impilo yabantu ibenzima kakhulu. Imithetho le igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo. Nxa kungasenziwanga icebo lokuthi kulungiswe ngandlela thile, hayi kakusoze kuyendawo, amaceba laba ababusayo kasebenzi njalo kasoze asebenze noma sekuthene.
Ngendlela okwenzakalayo ngakho ubona ungani kusiyaphela umnyaka sizabona na imali idola leZimbabwe lingasela ncedo njengalaphana kuze kube lesikhathi abantu ababethwala amaqubaquba emali.
Umnyaka usiyaphela imali yeZimbabwe yabe ingasathengi ngendlela le ekade ithenga ngayo inyaka enye kumbe ekuqaleni kwalomnyaka. Iphelelwa ngamandla ngendlela eyisimangaliso ukuthi izinto eziningi zizabe vele zingasavumi ebantwini ukuthi zithengwe ngemali yeZimbabwe. Izisebenzi zizabe zingasayamukeli imali yeZimbabwe ngoba ingasancedi. Ngakho ke sisengabona kakhulu ingasathengi lutho kulalokho ekade ikho khona. Sisengabona usudinga amaqhubaquba usiya esitolo ukuthi uyethenga ngayo. Kodwa nje kusegcekeni ukuthi ayisiyo mali eloncedo kusiya phambili, imali ezaphela nje iphela amandla njengalokhu ingelamnotho oyisekelayo ingagxilanga. Imali yesifiso sepolitiki kodwa kayikho kwezomnotho njengalokhu ifanele ibe khona njengezinye izibani zakwamanye amazwe.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe ukuze udaba lungaqhubekeli lusiba nganxele njengalokho esibona kusenzakala.
Into yokuqala efanele yenziwe ukuthi kumele idola leZimbabwe limiswe kusebenza imali yangaphandle. Kuza kwenza ukuthi izinto zingakhweli ngendlela ezikhwela ngayo. Livunyelwe kakhulu libe yilwe lisebenza idola leMelika leSouth African rand lezinye izimali. Kusadingwa icebo lokuthi kanti imali yeZimbabwe ingabuyiselwa ngayiphi indlela ukuze isebenze ngendlela efaneleyo. Kusavuswa umnotho oza kwenza ukuthi imali yeZimbabwe isebenze ngendlela efaneleyo. Kusalungiswa ipolitiki eza kwenza ukuthi ezomnotho eZimbabwe zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngokuba ezomnotho kazizilungisi, zilungiswa ipolitiki. Nga ipolitiki ingamanga kahle, ezomnotho kazimi kahle. Nga ezomnotho zingamanga kahle, imali kayithengi. Nga imali ingathengi, izinto ziyadula elizwe. Yikho khona lokho nje kuhamba kanjalo, kumele silungise ezomnotho, silungise ezepolitiki, izinto zizakuma kahle kanjalo.
Umnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba lunye umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, utshele umhlangano webandla lakhe ukuthakazelela ukunqoba kukhetho oyenzelwe edolobheni leGweru izolo ukuthi uhulumende wakhe engangena embusweni uzaguqula indlela okuqutshwa ngayo ezomnotho welizwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC, uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba. Saqala ngokumbuza ukuthi ubunjani umhlangano wayizolo.
Ngiyabonga ke umongameli ube semiglenze emkopa eGweru, lapho ke sibonga khona ama-citizen ngokusivotela bebanengi, njalo futhi siphakula uhlelo ubana sizasebenza njani emakhansilini nasedalele ephalamende, lapho ke iTBC esikhona ilabantu abamelele izifiso zabantu baseZimbabwe, ikakhulu ke lapho ke abesikhona namhla emiglenze.
Umongameli uphethe na indaba eziphathelane lo umnotho welizwe lalokho okwenzakala lezinsuku kwezomnotho?
Ye, umongameli ubambe indaba yokubana salungisa njani indaba yemali elizwe nehlupayo ukubana ke siphendukise US dollar ukubana ke siyisebenziseke ngesikhathini esifitshane, silungiselele ukubana kube le confidence elizweni, njalo sibe lama reserves ukuze siphendukise iZimbabwe dollar ngaphambilini. Kodwa okwamanje into efunakala ukubana kuphendukiswe ke iUS dollar ekubana sisebenzise lona ekutredeni, njalo ukuthi ke indaba yokumiswa abantu ukuthi bephe izikwelede emabhenki iphendukiswe ngenxa yokuthi amabhanga afanele ukuthi ephe abantu ke amaloni ukuze abalimayo balime, abasebenzayo basebenze, kubana kube le production elizweni.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Intatheli zindaba yephephandaba lobulembu elezim ayi uSimba Jikanza izolo uphe umkamongameli welizwe uOxilia Mnangagwa amahola ayithoba munembili ukuthi akhulumisane laye ngoba engekela isikhathi lesisidlule uzafaka ebulenjini umfanekiso wevidiyo lapho ababili laba abaxoxisane bekhuluma ngendaba ezithiyeneyo. Unobhala ukwethulwa kwembiko uMnumzana Nick Mangwana uchaze lesi sehlakalo njengobubhinya. Iphephandaba leHerald lethule udaba lokuthi umqondisi wokwethulwa kwembiko ehofisini kankosikazi Mnangagwa, unkosazana Khutsa Igumbo, uthi unkosikazi Mnangagwa ukhulumisane loJikanza kodwa wamtshela ukuthi imibuzo yakhe angeke ayiphendule ngoba ingelani lehofisi yakhe. Ugumbo uthi uJikanza uthi ingxoxo le yiyo asefuna ukuyihaza emphakathini, bona bebengavumelananga lonkosikazi Mnangagwa. Sixoxele umqeqeshi wentatheli zindaba uMnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, mina njengomuntu ofundisa i journalism ophinde njalo wayisebenza i journalism, indlela uChikanza asebenza ngayo ayisiyo indlela esifundisa ukuthi abantu basebenze ngayo ngama journalist. Nxa uyi journalist kumele uphumele egcekeni utsho emuntwini ukuthi injongo yakho kuyini, loba ekhuluma lawe abe yazi injongo yakho. Nxa esithi ngikhuluma lawe nje lapha siyaxoxa ingxoxo ingxoxo. Nxa sokuthathwa izindaba kumele kukhulunywe lapha sokuthathwa izindaba. Yena indlela ayenza ngayo ungathi uyenza lokho okuthiwa ngumazivelela kumbe iambush. Okunye ungathi uyabe jonge nje ukuphakamisa amabheju abantu. Akusikho nto enhle ukuba li-journalist akutsho ukuthi sokumele ube ngumuntu ohlukuluzayo kumbe umuntu wesatshwa ngabantu. Ye, bengakusapota abanye ngoba abantu babona eZimbabwe uvele nje kuhlala ku-paralyzed kumbe kuhlala kuqotshenwe. So abanye sebengathi hayi nxa kwenzeka ubani ku-right kodwa kusasa uza kwenza komunye umuntu. So ngamafitshane hayi esikubona kubo Simba Chikanza singaza ke sithi i-journalism ngokwayo ikwenza nje kwakhe laye.
Kodwa bakhona abathi okunye asekwenzile uSimba Chikanza ukufana lalokho akwenzileyo kunkosikazi kaMongameli kuyanceda ngoba kuyaveza okubi okuyaba kucatshile. Uthini wena ngalokho?
Ye, bakhona abajonjalo ngathi kufanana nje lokuthi umuntu ethi umuntu lwana uncedile wantshontsha laphana. Engabe ncedile ngoba maybe ngezindlela ekutshontsheni kwakhe kuvumbuluke kuningi kodwa ekusebenzeni kwama-journalist kusuka benzima ngoba abantu abasasithembi bagcina bese saba kodwa kwesinye isikhathi ngakukhangela nxa uvela usebenza labantu abakuphawa bayafihla-fihla izinto eziningi labo balokudelela ama-journalist kwesinye isikhathi kugcine sokungathiwa sokuyingwelenja sokuyukuthi labo nxa bemtholile njengakhona ukuthi umkamongameli uChikanza babesithi hayi lamhla size samthola bese bekwenza ngalolo hlobo kodwa nxa into zikahle kuvele kusetshenzwa kumele kusetshenzwe abantu bephumelana egcekeni kusazakala ukuthi leli li-journalist. Nxa ngikhuluma laye lapha sisaxoxa khathesi sesikhuluma usesebenza izinto ezizaphuma ebulenjini bemsakazweni benewspaperni. Uhlupho nxa umumo unje njengoweZimbabwe unje wonke umuntu li-journalist kumbe ngubani ugcina edinga indlela zokusebenza ezinye zangkhona eziyabe zingaqondanga. Kodwa ke nje ukusitsho kanti abanye abantu besithi hayi ku-right kanti kube kuvele kuzasetshenzwa njani.
Umnumzana Methusele Moyo umqeqeshi wentatheli zindaba ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Imizamo yokukhulumisana loChikanza yehlule kodwa wethule umbiko othi akwenzileyo kusemthethweni njalo yiyo indlela uqobo ukumele intatheli zindaba zisebenze ngayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakoBulawayo usephe amalokithi amatsha amabizo ezitalada. Amabizo la aphiwa kuvela ebantwini abalembali yaleli dolobho lezehlakalo kumbe izihlahla lokunye. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi amapholisa yilo uhlangothi lukahulumende olulenkohlakalo kakhulu elizweni. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele kwabenhlanganiso elwisana lenkohlakalo e-Transparency International. Iphephandaba le-Chronicle lilolunye njalo udaba lokuthi kulondoda othiwa uMnyarazi Mdingi waqilibezela izisebenzi zikahulumende eziningi kuma-WhatsApp groups esithi ulenkampani ethengisa impahla ngesikwelede. Kubikwa uMdingi wabaleka le mali yabantu edlula isigidi esisodwa i-$1 million. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani emsakazweni wesiyo 7 njani hayi siyaphila bemusta ke bantu okukhulekela ke izalwane zakithi ezweni South Africa nawo moya kake kuyona lo ehlela abantu be South Africa usudeda awudede lomoya abantu bakithi bake basebenze sihlelani phela hawu kuze kube kangaka thina sike sagcina abantu bakwamanye amazwe kakhulu lapha kuseyirodisha iMalawi Zambia Tanzania Mozambique wonke babehlala kithi abantu labo besebenza imisebenzi ethini kwakungala mntu obabangisayo kathina pho sesingaluswa kangaka eSouth Africa yini indaba kungeneni awuphuma umoya kakuyona siyakhuleka ngenkosini bantu inkosi ayibe laba izana zakhi
linjani emsakazweni abalaleli nabasakazi hayi mina wami umbono engiwunawo la ngicabanga ukuthi owamanje elizweni leZimbabwe elizweni lethu akekho umuntu ongayifuni inguquko wonke umuntu uyayifuna inguquko njalo kwayena nomnankagwe njalo nje uyayifuna inguquko laye umnankagwe njalo uyafisa ukuthi ngabe uchamisa uyakhokhela ilizwe kube khona inguquko kodwa-ke inkinga ekhona ekuxala abantu abaningi uChamisa kumele ayethule kuyinto yokuqala kumele ayitshele abantu ayifakaze emphakathini wonke ukuze umphakathi ube nethemba layo umthembi ngoba umphakathi awumthembi kunabantu mhlawumbe sithi abanamapulazi kunabantu abakhe emapulazini kunabantu abathole amapulazi bewathola ngamakhadi ebandla elithize ukuthi mhlawumbe okwaye bayathola ngamakhadi amapulazi langamaye belamakhadi abadla elibusayo aye bathole izindawo lezi ezisemapulazini bengena ngebandla elibusayo so labo bantu abanathemba abamthemba ukuthi mhlawumbe masephethe intambo zombuso uzobasusa kulezo ndawo so yena kumele ukuthetshela abantu ukuthi hhayi uzoyenza so umuntu uma ehlezi endaweni akahlala akakhululeke noba ngena loba umuntu uneplazi uzokwazi ukumncedisa ukuthi njani athuthukise iplazi kube nabasebenzi kanjalo kanje zonke lezi zinto nje so ngicabanga ukuthi into okumele nje ayifakaze emphakathini anikeze umphakathi ithemba lento ngoba umphakathi abanye abamthembi kodwa baya sokuthi angene kodwa abantu abamthembi
sazibonani sazibonani mina igama nginobuhle ngihlala endaweni yaseLubani bengicela ukuthi ngibingelele izihlobo zami ezingabe ziseLubani ebovi ngithi alwande uthando khona ngale ngithanda lokubingelela labazali bamkhaya lasesigodini ngithi ngiyalikhumbula lonke kanye labanabami ngibingelele njalo ugogwani echolotsho unadorini kanye lonathuba ngithi uthando alwande ngiyalikhumbula njalo ngiyabonga
ngiyalibingelela ngiyalibulisa abasakazi be-Studio 7 kanye nabalandeli bakhona ngifuna ukuthi-ke ngiphendule ubaba uChuma ngenkulumo yakhe ayikhulume ngolwesihlanu mhla ka-13 ekuseni lana ekhuluma ngokuthi uhulumende kamnankagwa uzamile ukwenza izinto ezibukekayo kuphela kodwa zikakaphumeleli zonke mina ngibona lokho wangenayo emasweni emnankagwa umsebenzi awenzayo vele angiwuboni lokuthi yuphi ngaphandle kokuthi nje kuphela baye bentshontshe izimali zabo cyclone leze-COVID nokuntshontshela abantu amakhombabo bethi heyi kube ngaphansi kukazubuqedapho babekuybabadla imali zakhona vele angiboni ngitho iven okukodwa nje okukhulunywa ngobaba uChuma ukhulile nje umuntu omdala kodwa ukhuluma amanga lokho ukuthi linavele ithi liyawina siyakwazi ukuthi izekhi isebenza nani noma ubani uba izekhi amasosha nta e-ami isebenza nani siyakwazi ukuthi iyabe lincedisa kodwa vele aliwini ngisho since babaChuma ungazoqambela abantu amanga kwamanje izikolo lehlule ukuthi lifake ama-sanitizer kanye uhulumente uhle ukufaka ama-sanitizer ezikolo uyehluleka konke lokhu ababalisi abaholi izimali nalento eyitshona nje uyibala mntu omdala ukuthi uhulumende kamnankagwa uyenzani lokhu lalokhu amboni ngaphandle kokwenza nje kuphela ubudlova ngiyabonga uthulani ndlovu enkaye kosikhobokhobo
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hhayi siyayibona into eyenzakalile izinto lakithi ezosobuhlungu kodwa 2023 yikho lapho esizobona khona ukuthi umkhuhlane oyingozi ebantwini kahle kahle yini phakathi kwezanu PF leli corona 2023 kulapho kuzocaca khona ukuthi kanti umkhuhlane lo okwakuthiwa khona uyabulala oyingozi yuphi phakathi kwecoronavirus lezanu PF 2023 yikho lapho abantu abazabona khona ukuthi khona izanu PF into engalungani empilweni zabantu njengoba umnankango seqale ukukhuluma kula muntu ongamzwanga ethi kufanele amayouth afunde ukuphatha amabhomba kufanele amayouth efunde ukuphatha isibhamu 2023 uzosisidumbu ezophuma ekhaya lapha ngicabanga abantu bengathola izibhamu bezibambe ngezandla baze befisa ukuthi kube kungcono ukuthi befele egangeni kulo hlupho lolu abhekane lalo kulo dubo lolu abhekane lalo kunalokuthi uyaphila ngapho usemlilweni phela abantu bakithi bavele bafile behamba kahle kahle kambe ngibani ukuthi uphila kahle elizweni ilizwe lakithi kalila mali yonke into kuthrethela ukuhlukunyezwa abantu manje imota zimisiwe kufaka imthetho ebolileyo kuphela yonke indawo everywhere corruption yonke indawo izanu PF itshontshela abantu izinkomo umnankango labo Joseph Chuma labo labo gawule akhona nto iright elizweni leliya
njani kwistudio 7 linjani hayi siyalibonga abasakazi abahle elisinika inews ezimnandi inews izeqiniso hayi siyalibonga kakhulu kodwa ke phela lathi siyafuna ukuthi amarekhodi ethu azwakale lathi sifake imbono yethu khonapho ngingumwembe ngiwebster ngiseBotswana ngiseBotswana lapha kodwa nje mbuye kateshi lapha nje ngifuna ukuthi lami ngike ngikhulume ngangingiyouthi la moyezanu ngilitshele izanu ukuthi injani ngitshele abantu bezimbabwe ukuthi izanu injani isuke ebhinga
uthamisa umfana omncane but usengakwanisa ukwenisa isikhathi ukuthi asisize njengemuli yezimbabwe asiphilise ngcono kulezanu ngoba vele ungakhangela into eyenziwa izanu hayi asonto encomekayo noma mbani wabekhulumta hayi ambungaqala ukuterapha izanda ukuthi hayi so already vele ujudi 2023 isisi ayithathi kapho nxa ngikhangele ngehlule ngqondo because izanu vakulamba oyifunayo lami yinje angifuni but ngilethelana ngiyalahamba kati zinze umsebenzi yabona so ukuthi njeunayikhomenta aya so into engayikhomenta le ayihambi i-CCC siyayifuna sifuna ukuthi ibibuse siyitsho layo ukubana ha i-CCC khanya ukuthi yenzayo siponde yabona but hayi ambondi ngabona ngezanu hayi ayizani madok phambili njalo siphelwe ngumphako ayizela plan kasibele senza ukurobha yeyi kunje izinto zakhona azibhuji indaba abayenzela abantu abayenzi into efunwa ngabantu ukuze abantu bebathande hhayi ukuthi beke bekhuma into engaphutshiyo so thokoje beze kubeni hhayi hayi kusinakudedelwane madoda laba abaretaye babe ngama-retired la donsele kumfana kuncane kokungitshami so sikubona ukuthi bona kuyenzayo because ijongosi badonsele inkaba endala inkaba endala yakuyawa emqanisweni ijongosi anto liyaphula lokhuyana okuthi nalileli ijongosi yabona so hhayi inkaba endala hayi egcina itshiswa ngeplastiki emakhaya lingasakwanisi ukukhuphuka le jobu yabona yinto eyenziwa izanu isindala vele ayisela plan iyama kwezinda but i-CCC izaba lotshintshe ebantwini nayisapota ngiyisekela because phathe ntsha lathi sinje singabafana abancane sifuna imisebenzi yabona
lawo-ke bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulabantu abalitshumi lantathu iningi labo bengabensundu abadutshulwa ngomhlophe osakhulayo ngomgqibelo edolobheni le-Buffalo e-New York. Ujahalo oleminyaka elitshumi lasithoba minembili ubesakaza isehlakalo lesi enkundleni yokuphumana ebulenjini e-Twitch lapho aze angene esitolo esithiwa Top e-Buffalo. Abafileyo abalitshumi lanye ngabensundu kuthi ababili ngabamhlophe. Ujahalo ubikwa ethule izizathu zokubulala abantu abamnyama esithi sebethathela abamhlophe ilizwe ngobuningi babo lokunye ukukhomba ukweyisa abensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Tim Muringai saqala ngokumbuza ukuthi usibona njani lesi sehlakalo.
Into esuphaya lapha eAmerica ikuthi abantu abamhlophe abantu abanjengama white supremacists babona ilizwe leli lingelabo and everybody else gamelanga ahlale lapha. But siyakwazi ukuthi iconstitution lama laws yeAmerica for the past 50 years nganto asesondela duzane esingathi khona his equal rights and equal opportunity for umuntu wonke. Jikelele despite ukuthi uvela kuphi siyabona ukuthi abantu abasindiya abantu ama latino abantu abavele Africa abantu abamnyama balapha ngathiwa sokuqalisa ukuba le equal representation le rights for abantu abansundu like it was for the first 200 years for abelungu so into le siyakwazi ukuthi yakhathaza ama section abantu abelungu who have not accepted ukuthi umuntu omnyama fana laye yikho kwakuphuma khona esingathi slavery yakuphuma khona ngothwaba abantu besilungu babecabanga ukuthi they are smarter and they are better than us abantu abamnyama
kahle kahle imbangela ingaba iyini
ukuthi babangani vele mina mbona it's in economic interest esikubonileyo okwakathe sisibona umnumzana umongameli welizwe uBiden ngathiwa sengenisa abantu abamnyama abesifazana which is another problem ngoba akusukuthi umuntu omnyama kuphela but abesifazana into critical positions siyabona uvice president welizwe and then ngathesi sabona ujudge we supreme court the highest law making court in the land and then ngathesi sokufakwe the spokesperson uKarine Jean-Pierre sibona abantu besilungu vele bengaku accept lokho ngoba abantu besifaza nabensundu ukuthi babe bangani obabangani what is the problem vele it's a racism in its core and yona ifuqwa hi economics ngoba sibona ukuthi abantu abamnyama abaningi lapha in America they're not given ama rights ambo njengabantu abelungu in terms of courts justice system lani so khona bambona ngathi ayikho kule problem khona
umnumzana Tim Mringai isizalani seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika Abeleli olodumo uDeborah Fraser wakwele South Africa obecula ingoma zokholo ubhubhe izolo eleminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu 55 uFraser waqala ukucula ngomnyaka ka-1985 ekhapha abanye abahlabeleli abafana loBrenda Fassie, Blacksmith, loJonas Gwangwa. Wethula idlalade lakhe lakuqala eyedwa elithiwa abanye bayombona ngomnyaka ka-2000 wathola izicoco ezimbalwa ezigoqela i-SABC Crown Gospel Music Award, Kora ne-Metro Award. Ka-2019 wethula idlalade elithiwa okaJehova akanqotshwa. Abane Debra ubethethwe ngupastor Soki Okeke owakwele Nigeria. Bakwethu, isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula. Ibandla le Citizens Coalition for Change iCCC lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.